Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 Mphalakazi 2018 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha nsitha. Inkokeli yenhlanganiso ezimela amalungelo abantwana zenza umhlangano wokukhuthaza ukuguqulwa kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensitha. Loba nje kusobala ukuthi indwendwe lokho ziqhela emagalajini emadolobheni lemaphandleni lapho kumele kutholakale khona amafutha la. Abathengisa ensitha bathi bayatshaya imali okumangalisayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhe kusiya kusiba nzima njalo abaningi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
I-black market has been assisting us. Izolo besihamba singela mali, singela fuel. Sesistranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku 6th Avenue la ku Main Street. Sathi sathaba. Sathenga sibili at 17 rand iliter. It helped us even kudura but sibona kungcono ukuthi sithinge kulokuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pond kwezinye indawo i-black market i-5 liters ye-fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako kodwa nxa usu-stranded abangasela choice. So i-black market bengayipromota sibili kube lama-outlets amaningi. Ngithemba i-price ngaba competitive price yehle abantu beqala ukuthola i-fuel kuhle kulokuthi abantu lokhu sidubeka silayina 2 days simelele i-fuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzaba nzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi kube lo mthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
Fuel udubo lwayo hayi kuzaba nzima ukuthi phele because vele lathi abantu yithi sesizikhozelayo lokhu because almost every day fuel iyabuya emagarajini and then you'll see the same cars yiba babe bakuqueue and the next thing yona liyana the same fuel eyabe siyithethe emagarajini yesilanda ukuyayithengisa ema-black market. Ungakhangela ubone ifuel is something like i-diesel $1.32 $1.40 per liter, which is something like $7 per liter. And then ku-black market uyayithola $20. So those people they are making a killing yokuthi almost 5 liters every 5 liters uprofita $13. So ukuthi ayekele ukukwenza kulokhuyana cabanga ubone nxa engakwanisa ukudrena 200 liters per day, which means into esegcekeni kusobala ukuthi i-black market will be there is there to stay ayindawo ngaphandle i-government yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa i-fuel because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi isimo lesisikhona vele usebenza ngakhona okho kukhona lawo ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona ifuel lawo usuyithengisa khona pha ngezigubhu hambona nto akungcono So tina lati bakhona basipha ezindaweni zethu siyangena ngina lati lapho sisikwansi ukwengena khona siyayi sayithola sibili fuel sayitholi fuel hayi yabi thexaxa nje sesiyingenisa lati khona abantu bahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo ngoba emagarajini lapho kuyafiwa vele emagarajini ukuthi uzuyithole wena ifuel usuka ube nzima kodwa thina nje silendlela zethu ezokuthi siyitholi fuel so singavele siyithole lati sesiyidlulisela phambili kwabanye ababeyifuna and bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke akula msebenzi phela futhi so indlela yokuthi yonleyo uyabuyithole la uthi wenza amadira akho lawe ngophume something for abantwana hayi ufanele uyizame lawo so thina khonokho ikho kuyabe kungani kuyabe kufeed abantwana so siyaqhubekela phambili ngakho osikwenzayo
abanye abakhulume le studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiyawathengisa amafutha la ngudlu ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsekeli kamongameli uRetired General Constantina Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi bephula umthetho ngakho ke bamiswe umsebenzi wesikhatshana ukwenzela ukubajezisa ngalokhu abakwenzileyo. Uchiwe ngawethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi ekhuluma labameli bamadokotela la njalo leziphathamandla zenkampani yeNetfarm ethenga amaphilisi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela zikahulumende. Odokotela esikhulume labo bathe uhulumende kakhulumi iqiniso ngokumele kusetshenziswe ezibhedlela. Bathe amaphilisi abatshengiswe yiNetfarm sokwadlula isikhathi sokuthi asetshenziswe ngakho ke akukho okutsha okuthengwe nguhulumende. Odokotela abakhalala umsebenzi bafuna ukuthi uhulumende athenge imitshina amaphilisi lokunye okumele kusetshenziswe ezibhedlela bahlawulwe iholo ngamadola hatshi ama-bond notes lama-RTGS lokunye okunenginengi. Bathi ababuyele emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lodokotela Elophisi Banda ingcwethi kwezempilakahle.
Ukumiswa kwabantu umsebenzi abantu besezibhedlela kuyahlupha ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages. Kulama-junior azatshi ukuthi wena ibizo lakho ngubani umkhuhlane wakho yuphi angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho nguphi sesithi hayi ingcitshi nguzibani emqhubele kulowo zibani uzibani loyo ngehlukileka la ethi hayi u-consultant nguzibani. Manje ungasuspenda amadokotela i-chain yonke leyo iyaphambaniseka akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda?
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo ngoba asizo zikhalazo zamahlayana ngoba lizwile njalo abantu abanye abasebengena futhi ekumastrike khona lapho zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjalo.
Luhlupho ngoba yikho engikushoyo ukuthi i-economy aluba i-economy ibingayi-improve then imali ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadale ngamadola kodwa baqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu nje. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo kuthiwa basuspendiwe kadesa basasebenza basala muntu abamsebenzelayo sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe behambe. Abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama-10-15 years of training usiqalisela phansi so kuzalimaza i-health care kakhulu khonokho.
Siyabona uhulumendeni uthi phela lokhu ke abakwenzileyo kungazani ngakho emthethweni kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni?
I-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ube khona ukuthi umqhatshwa lomqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo olwakho yilolo. Manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani kabazwanani khonapho phakathi kwabo. uhulumeni ukuthi kala mali labana bathi bafuna imali gabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho singadingani singasebenzisana okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe isiphi esikahulumeni isikala mali esabamadokotela ukuthi imali ilutshwana lokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana.
Siyabona njalo uhulumeni ukuthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa i-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili. Kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho?
Hayi, uhulumende uqatshe abantu abaningi phela, kaqatshe madokotela wonke wodwa. Ngakho nxa kuyikuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo, bonke abantu fawuda nganamadokotela lawa yekela. So i-disciplinary action ifanele ibe khona. Ukuthi abanganani yikho kungahlupha, kodwa ukuba khona ifanele ibe khona, otherwise kungakhathaza i-system yonke nje.
Uyisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani udabara?
Okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana la madokotela ukuthi inhlupho zalo yiziphi. Bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani, ukuthi la madokotela kambe amanga yini kumbe kaqambi maka.
Udokotela Elopis Banda ingcwethi kwezempilakahle, sixoxelaye eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkokeli yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana ziyenze umhlangano ukukhuthaza ukuguqula kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi kuqedwe udubo olubikwa solubhakhile eZimbabwe olokwendisa abantwana besasebancane. Intatha lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usedulela lolo daba.
Lo mhlangano oqhuqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, bemanyene labe Southern African Parliamentary Support Network Trust, iSAPST. Umnumzana Maxim Murangwani owenhlanganiso yeZNCWC obekhona emhlanganweni lo uthi injongo bekuyikukhuthazana ukusebenzelana kwinhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana lababumba imithetho abedalele ephalamende.
Umhlangano lo usibe lawo ngoba sesinandelela ukuthi inhlanganiso ezimele zizodwa ezincedisa abantwana azenenisi ukuthi sikhangele zikhulumisane lePharlament of Zimbabwe ukuthi behambise izikhalazo zabo. So mhlangano unjengo parties ukuthi bengenza njani ukuze bakhulumisane le Parliament of Zimbabwe bekhambise isikhalazo zabo.
Unkosazana Kudzai Khosa olwela amalungelo abantwana ekade esemhlanganweni munye uthi ukuhlukuluza kwabantwana sokubhahe kakhulu, udubo olukhulu luyikwendiswa kwabantwana bese sebancane osokudinga ukuthi umthetho ungenele.
Sifuna ukuthi imthetho ichinjwe ukuze amankazana abaphansi kwe-18 years bengangeni into ama-marriages. Kucace kuhle ukuze ukuthi sivikele abantwana bethu. Udubo wangkhona inani abantwana abangeni kwama-marriages basabancane ikhulu kakhulu, kodwa nxa sifuna ukukhuluma nabashintshi umthetho ukuthi bashintshi umthetho lo ukuze sivikele abantwana bethu.
Umnumzana Murungweni uthi bazakhweza lolu daba kudalela ephalamende ngenyanga ezayo bekhangela inkinga zonke hatshi ezomendo kuphela.
Yesikhangela izinto eziningi ezihlangana labantwana, izinto zokuthi abantwana bayenda basesebancane, abanye abantwana bala ama-birth certificate, abanye abantwana baya esikolweni bayaxotshwa esikolweni. So besikhangela ukuthi thina ukuthi singayenza njani ukwenza ukuthi iparlamenti yethu ilungise imithetho yokwenza ukuthi abantwana bengaxotshwa esikolweni, abantwana wonke umntwana abe le-birth certificate, lokuthi singayenza iziphi indlela esingayenza ukuthi iparlamenti yethu ibiphangise ngokushesha ukulungisa leyo mthetho efuze ilungise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi ama-statistics akhomba ukuba udubo lokwendiswa kwabantwana lokhe luqonga, njalo bafuna ukuthi kulungisiswe umthetho ikakhulu owe-Child Protection Act ngesiphangiphangi. Unkosazana Farida Ngumbonzwana wenhlanganiso ye-Rosario Memorial Trust eShamva lakoMurewa emaphandleni abasebenzela enzikini yesabelo esibhahelo ludubo njalo besebenzelana lamankazana ezikolo uthi sebebumba amaklabhu okukhuthazana abizwa ngokuthi ngama-Girl Champion Clubs. Lomhlangano ungenwe ngabehlanganiso ezigoqela iPlan International, World Vision, Rosario Trust, Scripture Union, Tough Zimbabwe, Mangwende Orphanage ya Gumrewa, Shamareba na Sikana le Action Aid lezinye. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingumak Peter Ntambe.
Ulive Talk namhla uhlelo lwabesifazana asiduzeni bomama, sixoxa labesifazana ngekhefu lekhisimusi. Le Studio 7 this is us from ngapha a Voice of America in Washington. What is ikhangele ezivela kwabanye amazwe ngamafichane. Wake waba ngumongameli wakwele Madagascar uAndre Rajoelina ukhangelelwe ukubuyela embusweni ngemva kokunqoba kukhedulwe runoff phakathi kwakhe lomunye njalo owake waba ngumongameli uMark Ravalomananana. URajoelina ubikwa edole isilinganiso sokungamajumi edlula amahlanu ekhulwini 55% zamavoti. Iintatheli zindaba zakwele Sudan nazo sezimanyene lezinye izisebenzi ekukhaleleni umsebenzi zisola uhulumende kamongameli Omar al-Bashir. Abenhlanganiso e-Sudanese Journalist Network bamanyene labanye abakhonona ngokuqonga kwentengo lempahla lokudla elizweni ekuqaleni komnyaka ngomhla ka-19 Mbalakazi ngaphambilini kwekhisimusi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kukanti-ke lokungavumi kwebandla le-MDC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho yikho kubangela ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala kulokusilela kwemali yamanye amazwe, amafutha ezimota lama-bond notes, njalo labanye odokotela lababalisi bekhalala umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uqoke lo mnumzana Sicelo Mpofu wayengumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT endawonye lo mnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association leZimbabwe Congress of Trade Unions onguye osungula lingxoxo.
Umnyaka isikhanya siwuphethe ngendlela ezinzima, abantu izakhamizi ziphatheke kubi, abantu beZimbabwe behlukuluzekile. Sikhuluma kade sabantu besemalayini, akula mapetrol, akula mali emabank, intengo zezinto ziyakhwela, lokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zonke insuku. So kuyadingisa ukuthi hayi insuku azidlula. Nxa sesikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya nga. Kadezi ngikhuluma kanje lizananzela kule budget elethiweyo ngumthuli Ncube uminister wezemali uMboweze Notho. Ngananzela kule budget kulezinto eziningi engizinanzeleleyo kunembono ngathi vele yazi isikhomba indawo. Okokuqala, ihlobo likahulumende esilalo dinga lapho ezanpf i-denial abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani, kodwa bona bathi kuyalingana. Yipho i-number one, bangaqhubeka beyaleyo attitude beyaleyo mbono asiyindawo. Okwesibili, sile mthetho esibona ngathina iyaxotha abantu, kathi sibathi bona iZimbabwe is open for business. Kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho le-Indigenization Act ethi kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuyezo letha imali yakhe ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izandliwa ngomuntu enaso uzayihle esehlenika lwa mntu. So sile mthetho eminingi, sile msebenzi yabo ayipengalehlukuluza abantu eyenza labala abantu abafuna ubana bezoinvesta lapha eZimbabwe besala. So ke esingakutsho ukuthi hayi uhulumende weZimbabwe ngumboya ezanpf owakhathi esiyehlulekile ukhanya ungathibili kalampendi ngohlubo esilake eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Ezitolo ngathi ukudla indlela ukuthi ezithengiswa zikhona, kodwa-ke imali yokuthi zithenge ayikho. phezu kwalokho sesilandela siya ngikhisimisi ka 23 izinto zakhwela ngakunike izimpu isinkwa bese sithenga vele sikhona sidela sisi siya sithi Christmas kwamanye amashop kule sithi kuthena kwamanye amashop kudela 8 ungakhangela ifiweli vele emagaraji nesinawo sinamagaraji amalutshwane kule nkayi le ayikho ukudla akukho onjengamabezi into okuthiwa yimali akhaya ikheshi emakhaya enzima kugcinisa yona i-ecocas u-ecocas futhi yena umfuninilesithi uphinde wa-introducea kuthiwa yi-2000 i-2000 yanana ithatha kuyena lowo muntu ozize khonoko okuncane esithi zama ukuphilisa ngayonenja yena ibe ngikhangela kumnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi ngimekunkalakathe sinekunkalakathe e-durawall okuthi uzame ukubona ungale kwangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa ungazama ukuthi othi ngeqele ngale kwangikhona uye wela kwelinye iliwa elinye.
Mnumzana Sibindi, siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona i-ZCTU likhalala umsebenzi libotshwa, siyabona odokotela bakhalele njalo umsebenzi, lababalisi bathi mhlawumbe abasoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga nguhulumende. Ubona kusenzakalani lapho?
Ngiyananzela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi isebenzi sithini, singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sibili ilizwe lithule. Ihola abantu limi ndawonye aliyindawo. Yikubona kathesi amadokotela esesitona sefuna ukuthi baholiswe ngemali yemzini i-US dollar. And ba-right abarong. Ungananzela i-ZCTU, ngikhumbula vele ngale movie isebenzi, zahle zakutshola ukuthi impendulo yalelizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar. Singakhohlwa futhi abantu abaningi kathesikhuluma kanje, ilezi zisebenzi sasuke emsebenzini eziku-informal sector. Labo yizisebenzi phela ngoba wenze zangena ngale ukuthi imisebenzi yaphela ngayo. Bona abantu kathesi xa kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo. Kunzima nothengisa amathebelo omenzela i-cockage, nothengisa ibhanana i-cockage, besithi ngakuba le mali kudla baqhubeke beziphilise. So kuzafike sike sibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatisha nje bezisazakhala umsebenzi, odokotela vele sebekhalalile. Ngibona izisebenzi zonke ezijoyina, yabona abantu abasesikhuluma ngabo kwi-informal sector bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ngasekho. So sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kaze ehlise avume ukuthi ibond leyusa kulingana. And nxa kulendlela masina abahle bakulungise lokho, babona imali yebond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi ibond iphume, yimpendulo ingaqhubeka ikhona. Ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulumnyaka ozayo.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Mpofu.
Izakhamizi emakhaya kunzima, emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakho khonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematisi ebethengisa wona amatematisi nxa elima imbidi ayethengisa imbidi. Abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho kudini, but kuyafanana loma umuntu wakhona azathole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhi zabe zikhona. Nxa ungathi sithi ufuna inkomo, umfana usakhulu uthi ufuna inkomo, ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma ngebhonot iyabe kuchama ebi round 1000 nxa kuyi-US dollar ikhulumelele ingeke ufuna ama-600 i-US dollar ayikho. Ngahamba kubokhwekhwe nxa usiyadinga ifiwe ungafika uthole i-US dollar awulayini ufungenithenga, but singaba le-bond note uyazi ungalayina izini 6 or 7 hours ekulanekuthiwe i-economy phela sonto yokuthi ungapho kuvuke ekuseni sithi mina ngizalungisisa i-economy kumele u-consult wenze isivumela labanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kusiya phambili. Ongumnyanga njengomuntu osemakhaya, ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga enjalo.
Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Sibindi.
Okungenziwa ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona ukuthiwa yi-Tripartite Negotiating Forum, engenisa uhulumende, ingenisa abaqhathi, ingenise lezisebenzi. Inkundla leyana engayihlonipha ayibize ayethola amacebo kibo kuthi lokho abaza kusajesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe. Ngibona ngathi ngenza njalo kuzabe zokutshengisa usiyanga njengoba umbazi esitsho ekhuluma nge-consultation. Lo hulumende ongafuna ukukhonsulta ofuna ukuzenzela into yedwa, ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayindawo abiza ama-stakeholders wonke akhonsulte, abalalele, athathe izifiso zabo, ilizwe elengxayephose lingaba ngcono liqhubeke lisiya phambili.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubekhuluma endawonye lomnumzana Sicelo Mpofu, owayengumgcinisihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT. Belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Abantu abaningi emaphandleni bakhala ngendlala eZimbabwe besithi izulu kalikani lonyaka, njalo kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka elizweni ngomnyaka ozayo.
abakhulume lo msakazo weStudio 7 namhla bathe kuzaba lokugidla kwamazinyo ngomnyaka ozayo. Kodwa ke abasekela ibandla elibusayo bathi isimo somnotho silakho ukuguquka ngoba uhulumende uselenhlelo ezokuthuthukisa. Ake sizwe besethula abakucabangayo ngokwenzakala elizweni.
Igama lami ngisimkhula Ncube. Ngihlala esigabeni seGandangula, kudaluka Ward 19 eRubhangane. Ngomumo okhona kumnyaka ozayo ngombono wami, hayi izinto zizabe lokho ezisanda ngokoma. Ngoba sikhuluma kunjana nje sidlale ikhisimusi kanzima kungalalutho elemuli ngokudula kwezinto. Yikho kumbono wami ngibona ukuthi ukuqala komnyaka omutsha kuza koma yonke into. Abantu sibili abazathwala nzima kakhulu ngoba akutshengisi lokuthi kuza kuba lokutshintsha. Umbuso lokhona uyatshengisa njalo ukuthi abantu kabawufuni umbuso okhona. Lokho babekukhethile akusazanga kwaba khona. Yikho ke hayi ubunzima bukhona sibili. Akula kutshintsha lutho. Ibunzima kuphela esiza kuqala kumnyaka omutsha. Ngiyabonga.
Ye mina igama lami ngo believe kaule ngofuma senator Tsholojo ililunga le executive ye province ye Zanu PF Matabele North province. Ye umnyaka lo obuyayo u 2019 ngikhangelele ngibona ngani uzaba ngumnyaka olendlala ngoba izulu likhanya lingani kalikho. Singazi njalo mbe mhlawumbe kuzadidla kodwa ngikhangele ukuthi inqesi zaba lendlala ukuthi uhulumende kumele lungiselele ukuthi asize abantu phakathi kwendlala engaka. Ngitsho lezifuyo ngoba njalo ngathi sinjoke izifuyo ziyacuba kathi sikunje abantu lako le ndlala sithi yaqala ukuthi izulu lona liyakhanya nje izulu alikho. Njalo kodwa ngikhangelele ukuthi umumo wezinto uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi ngokuhlela kahulumende inhlelo zakhe zokuletha inguquko emumeni wesimiso somkhonomi welizwe. Ngikhangelele ukuthi ilizwe kuza izinto zabo lokhu zisiba ngcono ngemva kobunzima sike sahlangana nabo lobo. Ngifisela abantu beTsholojo abantu beZimbabwe abantu bakithi abasendaweni ezijeneyo ukuzizwe kumagumbi amane omhlaba umnyaka omutsha omuhle lempilo enhle lengqubela phambili enhle lentuthuko umnyaka ka-2019 inkosi ingani ingasibusisa sonke inkosi ibusisele lizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Mina igama nguPrince Nube. Ngibona umnyaka lo ka-2019 ngani uza lobunzima ngoba isomiso sikhanya sikhona njengabadala emakhaya lapha abanye ngabangana abantwana basemazweni baziphilela nje ngokuthi balime bephile ngakhonokho abakulimileyo bakuthole emasimini. So malo isomiso sesiwoma sinje ungathi kuzoba lobunzima mpela obukhulu plus nanku le bhondi lele yilo uhulumende njengoba engasithembisi lutho umehluko wokuthi kumbe ngaba khona umehlukonyana angasisiza ngawo ukuthuthukisa ilizwe.
Ngiyabonga Nkomo, ngiyabonga ukuthi nje abantu nje singaziphatha kahle until kufike lo nyaka sesiya kiwo lo sifike singabaphephileyo kungabi khona into ezibazamisayo kulabo bafowethu abasezindleleni bahambe nabo egama lenkosi bakhokhelele kungabi khona into ezimbi ezenzakalayo kiwo. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abethule abakucabangayo kumsakazo weStudio 7. Nxa ufisa ukusethulela okucabangayo ngomnyaka ozayo sicela usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 01-202-465-0318. Loke ngumculo kaJays Marabini singakehlukanizwa lokandaba othi sibone indaba kadesikokhela namhlanje. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa iphetulo lamanye amafutha ensida. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe kukanti-ke lokungavumi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho owenziwa libandla le-MDC. Silikuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalelisa onke ebusuku.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.